5% growth angikholi ukuthi ngamanga ngokuthi yena kuyakhanya ukuthi yena vele kukhona i-growth eyenzakalayo, i-numbers zikhona, ziyabonakala, bazikhangela bezicebisise abase-World Bank, abase-ECA Statistics, bonke i-UNCTAD bazikhangela i-number, i-numbers zikhanya ngani zikahle. Into ekhona ukuthi sisuka phansi kakhulu, nawuvele usuka phansi kakhulu ngazi ukuthi kuthuthu bijana kuya translator into something ongani i-growth ikhona 5% 10% kula mazwe ade ekhula kulezi nsuku, kodwa ekhula from ibase ephansi kakhulu, Rwanda, Ethiopia, Angola, ngenxa yama-oil abanye ngenxa yokuthi nasisebe improvile bijana, kodwa isikho ukuthi yena i-numbers akhona zirongo. Into engenzakaliyo kuleli elase-Africa, emazweni ase-Africa, ukuthi i-growth leyo ukuqhubeka kusiya phambili kwempumelelo yakhona akungeni abantwini, akuniki abantu imisebenzi, akuniki abantu ukuthi labo bebe phakathi kwaleyo growth esikubiza ithi broad based growth. Ayikho leyo nto.
Ngase sithi singaphenduka-ke kwele Zimbabwe singathi lakho kungani kunjalo yini ukuthi kuyadwa kule growth enje, kodwa abantu ye siyakwazi ukuthi bavele bayahlupheka.
Ele Zimbabwe nxa ulikhangela sona sisikhathi ngenxa yokubulala i-agriculture, lokhu esidinga ukulima. Into eyenza ukuthi yena i-agriculture iyehliye phansi yiyo esiyenza ukuthi yena abantu bengatholi imisebenzi. Abantu abasatholi imisebenzi emafamu, njalo abantu abasatholi imisebenzi emafektara, ngokuthi amafektara ayevele encedwa i-agriculture, ayeprocessa izilimo ezivela ku-agriculture, lokhu esibiza sithi agro industries. Azisekho nalaba abasebenza ezinsimbini, abasebenza empini eziningi kakhulu, zazivele zikhona lezo mafektara ayefida i-agriculture. Nxa i-agriculture ingasekho, lokho esibizwa ukuthi yiku-linkages, forward linkages and backward linkages, nxa zingasekho uzathola ukuthi abantu lokho behlupheka, abantu sebephila nge-flea market.